Lelisindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokishini leKatlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane leJohannesburg. Liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlakela lwezenophobia elokishini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamathumi amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. Ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okuncekeza.
Bathi silinika only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door wonke umuntu ongaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station. Sesikhona ngale police station sabona sokubamba intuthu sokutshisa impahla zethu.
Lokhu uthi sokubaphendule baba izicele zokugcina.
Akuyamala silale siyithi nje siphume nje simsulwa kwakudla kwani okuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya uyazibuza ukuthi ekhaya usuziqalisa ngathi konke imbizi imigani yonke into yethu kankomtho konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha-ke kule iholu balala beqamela imikungulu yabo omama kwelinye icele obaba nabo kwelinye badlela lapho bethone lapho kanti-ke nabantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga i-property yami enye bengakayisebenzisi nje i-property esanda ukuthengwa ibekiwe kundimaza kakhulu ngaphakathi kwami. Ngicabanga ukuthi yona leyo mali yokuthi ngiphinde ngudine khona lokho kade sengudinile ngayithatha ngapi ansebenzi sesezokuthengisa nje ngizithengisela ama-vegetables ngizokungumsika bachisile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalitshumi nambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokhu kuhlasela. Yena-ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamtshisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sehlakalo sibathiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipolwa kana kuti kufa uchite zvokupisa.
Kufa ukhandwa loba uchitisa kubuhlungu okokuthi lawe ufa uzozwini. Kubuhlungu kakhulu kimi ngoba imuzi yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvinhu zvakuda sanini.
Ngenxa yalokhu kuhlasela amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula 60, abeMalawi abedlula 100, labeNigeria abadlula 600 bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva. Isizalwane sakwele-Nigeria ukhethe okwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula nakuqala.
Kungcono ngiyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe zimota zami lebhizimusi lami.
Yiningi-ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Melesito 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.